Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje umnomzana Sengezo Chabangu uthi abazancintisa bemele ibandla le CCC bazakheza amaphepha abo emthethwandaba we nomination court kusasa.
So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okontestayo uyafayila sasesibamba izano PF ngempondo zayo ayikhona ukuthi siyiflathele iChina yovane strategy kasebenzi.
Kodwa umnumzana ibandla le-CCC ligcizelela ukuthi alingeni kulolu khetho.
I-by-election leyi ayikho emthethweni akufuzanga ibe isenziwa. Ama-records ayenziwayo akho emthethweni. Konke okuphuma ekhothi ayisiwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye yakhe.
Siza kuzwa impumela yomdlalo edlalwe lamuhla kwisigaba seKhasileleka Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Chabangu uthi abazancintisa kukhetho lwama-by elections bemele i-CCC bazakhweza amaphepha abo emthethwandaba we-nomination court kusasa phambilini kokhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba ophakemeyo izolo esokuthi amanye amalunga ebandla le-CCC awe Senate ePhalamende lamakhansela yaxotshwe ngumnumzana Chabangu ngempela asephelelwe ngumsebenzi. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu gala mvumo yokwenza lokho, kodwa yena uthi umthethwandaba usumphile imvumo njengoba abamphikisayo behlulekile ukuchaza izizathu eziqinileyo zokuthi kangeke akwenza lokho. Abanye abalungiselela lolu khetho abathi bazancintisa bagoqela ibandla lezanu PF, izaphu lamanye aphikisayo. Umnumzana Chabangu uthi uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa luzavezwa kusasa, njalo labo abazehluleka ukukhweza amaphepha abo bazakwenze njalo ngolwesibili ekuseni.
Iway forward sikhangelela ukuthi siyangena kulona lukhetho kusasa amakandidate ethu ayabefayela ezek afuna ukuthi amakandidate ethu ayagcine efayela ngomhla ka 7 bekuza. So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okontestayo uyafayela ama-papers akhe they are in order. So sesingena ngegedi, sesingena sesibamba izano PF ngempondo zayo ayikhona ukuthi siyiflathele iChina yovane strategy kasebenzi sakuzama lokho sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Iyona leyana okuthiwa yapusa yapusa ayikhetha ama-candidates ayayisipisela emuva ngesikhathi ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi. Kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu, kodwa la ezizikliwi zakhipha bonabo abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni. So sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo. Kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo. Okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli. So yiyo esizayisebenzisa. Number one yibo siyabathatha sibafake. Nxa number one ingakwanisi siyadinga number two. Nxa number two ingakwanisi siyadinga number three. Ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyachaya intambo. Kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolesibili. ngendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo. Ngike ngezwa ukukhuluma ngomunye weByte Bridge ukuthi kasafuni kulandela izinqumo zeCCC. Bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa.
Asikabi lenkinga lo muntu othi kagwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo, inomination fees abanye kabalazo, so siyadinga kuzakhamizi, siyadinga kuma-churches, siyadinga kuma-organizations atshiyeneyo, ngani ngoba ibandla kalila mali ku-diaspora ukuthi basincedise. Bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma-nomination fees, kakhulu kuma-members of parliament nakuma-PR. Yikho kufunakala khona iindleko zemali ukubana babe-registe amabizo abo as ama-candidate. Bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama-profession and they have moved on ngoba i-politics ayisiyo ndlela abadinga ngayo ukuphila. Kodwa kambalwa enxa kungaba le-one kuphela koBulawayo esengingayizwa. So kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni, ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena ku-space yonale. Abantu bebevalule phandle, inkantolo isibavulele ukuthi nansi ihofisi kanobhala jikelele, akula akudingakali imali ukuthi uze unginike mina ukuthi wena uzuye ngena ukube yi-candidate. Akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzungene kuposition. Nxa ungumama uyawe encourage you, siyabafuna omama, siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ngunobhala jikelele webandla le-CCC esixoxelaye ekoBulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ukuze sizwe ukuthi ibandla lakhe lithini ngalolu daba kanye lesinqumo se-SADC.
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga. UThabanga solunga lo mhlangano wethu we-Triple C, asimazi asilani laye. Sikwaziwe ukuthi ZANU-PF yiyo ebangela ingxubevanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by-election, lina liyiphatha njani?
I-by-election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yiso isinqumo esisikhulumileyo ukuthi hhayi ama-recalls layenziwayo akho emthethweni. Ukuphuma ekhotha siwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono wekajikelele wezulu weZimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalele ephalamente.
Njengoba sekwenzakele, iwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye akhona ngeke siwakhulume, amanye akhona ngeke siwakhulume vele ku-7 kuzulu wonke, ngoba labo phela bayabelalela bezandla. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu, sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezinziwe ezinkemthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo. Lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu. Asimeni sibone ukuthi izithunywa ze-SADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni, zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelaye eseHarare.
The Voice of America.
Amapholisa athi ayafakaza ukuthi kube lesehlakalo lapho okudutshule ocatshangelwa ukuthi sigelekeqe umnumzana Sam Mutsuri okwenzakale izolo e-Unit A eseke eChitungwiza. Lokhu kulandela isinye isehlakalo eSouthern lapho obetshayela imota eToyota Hilux omiswe izigelekeqe ebezihlomile, bamkhombela ngombhobho, bamtshontshela imali yakhe lezinye impahla. Amapholisa athi enelisile ukubamba abanye kodwa asadingisisa abaphunyukileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken wethekelele idolobho leWest Bank eRamala lapho kulamabutho e-Israel lamuhla, lapho ahlangane khona noMahamad Abbas okhokhela iPalestinian Authority. Uhambo lolu obelungakhangelelwanga lwandulela olwayizolo labakhokheli bama-Arab e-Aman eJordan. Ukhangelelwe ukufika eTurkey ele Israelithi selokhe kwaqhamuka impili ngenyanga edluleyo phakathi kwalo leHamas selabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu i-2500. Ngeselichi kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Owangosenziwe manje, sigcina masiko wethu. Owangosenziwe
amasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siphoxa nesikhumbuzo sabajabalala eGadade belisana labamhlophe. Silomnumzana seMabhena obekhona ngale emcimbini lo njalo oyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo baba Mabhena.
Mahlabe Zulu, ngiyabingelela Thwakazi omuhle. Njengoba sisazi izolo bekuwusuku olukhulu ngempela komthwakazi, lapho ebesikhumbula khona ukutshabalala kwesizwe somthwakazi ngo-1893 wendlebe zikhanya ilanga abahlasela ngesikhathi inkosi uLobhengula ibusa kwelakithi komthwakazi, abaqhamuka bevelela ngasempumalanga bafika ke bahlabana kabuhlungu kanzima kabi ngoba bona babephethe isigwagwagwa phela, ikanti amabutho akithi wona ayephethe kuphela imkhonto lamahawu lamawisa. Kodwa ke balwa ngobuqhawe obukhulu amaqhawe akithi eGadade esikubiza namhlanje sithi eGadade Berkeley Fields, lapho kule memorial site yakhona. Kulawo magceke kwasala obubabamkhulu abanengi, kwasala amabutho amanengi, kwasala ibutho lembizo eliyilo esingathi namhlanje singathi yi-commando battalion eyayikhokhelwa ngumshana uNdindi Kuyasa uKhumalo, kwasala ibutho lensukamini elalikhokhelwa ngumanondwane uChabalala, kwasala ibutho lehlathi lalwela lingaphansi kwenduna umanondwane uChabalala, kwasala ibutho lengubo lapho elalikhokhelwa ngufusi Khanye. Lamanye amabutho amanengi-nengi asala kuleyo ndawo ebevikela isizwe sakithi ukuthi singachabalali, okwakugoqela amabutho ayebuthiwe amavevane inqobo ingubo, basala ke kuleyo ndawo kulawo magceke.
Singathi ke kwenzakaleni izolo Mabhena khona ngale ke eGadade?
Ekufikeni kwethu ke emagcekeni aseGadade izolo kube kuhle impela ukuze sikhumbuzane ukuthi ilizwe leli elomthwakazi mhlali chabalala kwakwenze njani, kwakuhamba njani. Kube usuku olukhulu ngoba mangithatha ukuqathanisa la ngonyaka odlule abantu bebebanengi ngempela, njalo abantu sebeyawusabela umkhosi waseGadade. Sibonge kumhlahlo wesizwe oholwa ngamadoda afanana nabo Greta Vodloza Sibanda ababekhona, njalo kuyibo abayenza show ukuthi lolu hlelo luyanjani, luyahamba ngokuqonda la ngokuhleleka. Sibonge kumabutho esizwe somthwakazi abekhona, njalo sibonge kakhulu kulawo abevelele ngaphetsheya kwengulu kudela azinze eSouth Africa ngoba bebezile ngobunengi babo. Njalo sibonge kakhulu esikuthandileyo kakhulu ngeGadade especially lonyaka yikuthi izingane ezincane zesikolweni zize ngobunengi bazo. Siyabonga kubabalisi nabo bonke abazimiseleyo ukuthi bafundise umlando bawudlulisele kuzingane zethu ukuze sizazi ukuthi zingobani, ziqhamukaphi, zisukaphi njalo ziyaphi. Zifundile kabanzi izingane zakithi ezizadlulisa lowo mlando kuzizukulwane ezizayo njalo futhi. Ngoba sifunde okunengi lapho esihambe khona kumemorial site lapho okubekwe khona lawo amabutho abelungu abayibo ababengabahlukumezi bezama ukuzothatha ilizwe lethu oba babamkhulu abenelisa ukuthi bahlasele baze bayobamba isigwagwagwa ngesandla bavale umlomo wesigwagwagwa ukuphuma khona inkafu inhlamvu zakhona ezazikhafula ukufa bavale ngebhetshi kuleyo ndawo kodwa ngeshwa kwasekuse ngathi kwasekulethi kakhulu ngoba phela abesenelisanga ukuthi kuvikeleke isizwe sakithi sabona njalo nalapho abo babamkhulu abangcwatshwa khona esingathi ngama-mass graves emahlabezulu kuyadingakala ukuthi indawo yasegadadi ivuselelwe njalo uhulumende wakithi njengoba ethi indawo yamagugu ivuke nama-tourists all over the world babuye babeyazi bayibone babekwazi ukuthi le ndawo ilomlando omkhulu wesizwe sakithi somthwakazi ngiyabonga mahlabezulu
hayi yesu kudliwa lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje besilo mnumzana Sam Mabhena ingcwethiko zamasiko esintu asihlanganeni njalo ngeviki ezayo Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe sithuke
ngesizwe ezokholo lwesiKristu
lamukela kuhlelo uvuselela umoya igama nguntungamile inkomo namhlanje silomfundisi uSenisfanda ngiyakwamukela mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba sihlangene sonke sisaphila njalo uNkulunkulu esinike impilo kulolu hlelo namhlanje
kusiphatheleni namhlanje
Ngifuna ukubala kuGenesis chapter 3 iverse ka 8 ithi yona indoda lomkayo basebesizwa umsindo kaThixo uNkulunkulu ehamba esivandeni ilanga selithambene basebemcatshela uThixo uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande kodwa uThixo uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi ungaphi kuthi ukuthi lokhu kungaba into esimangalisayo ukuba uNkulunkulu umnini amandla wonke okwaziyo isiphetho sento lento ingaqalisi njalo esikwazi ukuba yena uNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke ugcwalisa umkhathi wonke njalo akulanto engafihleka kuye uNkulunkulu uDavid anxa ekhuluma kumahubu uthi yena kambe mina ngingacatsha ngapi ngiye ngacatsha kuwe ngaze ngiye emathuneni wena uyambona ngingaze ngiye cacha ngapi uyambona njalo uDavid yakhuluma ukuthi wena awuvele ungazi ngiseselanga ngaphakathi kwesisu sikamamami ngakho uNkulunkulu kuyasimangalisa lapho ukuthi uNkulunkulu nqa edinga abantu ukuthi ungaphi edinga uAdam loEve lokhu kwenzakala sebewonile sebephule umthetho kaNkulunkulu manje namhlanje inengi lethu limcatshele uNkulunkulu kumbe sibona ngani simcatshele uNkulunkulu abanye bethu sicatshele uNkulunkulu loba khona phakathi kwamabandla siyabe siphakathi kwebandla kodwa kuyindlela yokucatshela uNkulunkulu sifanana njengendibilishi leya idingwa ngomunye tawalahlekelwa imali endlini wathanyela indlu yonke eyidingayo naleyo eyodwa abanye silahleka siphakathi kwendlu kathixo uthixo uyasidinga phakathi kwendlu yakhe singabe siphakathi kwamakhwaya singabe siphakathi kokwenza imisebenzi ehlukeneyo ebandleni lakhe kodwa uthixo lokho ebuze esithi ungaphi bakhona njalo abanye abalahleka phandle kwebandla umuntu ulahlekile ezintweni zakhe azenzayo ususebenzisa izinto zenzayo ukuzivikela ukucatshela uNkulunkulu njengendlela uAdam noEva babecatshe ngemva kwesihlahla uThixo lokho la ekudinge sithi ungaphi bakhona abanesicatsha ngemfundo singazi ukuba imfundo yethu lalo ofunda ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni imfundo yakhe injengethonsi phakathi kolwandle nxa sikhangela imfundo ulwazi lukaNkulunkulu kuyize nje siyakwazi njalo ukuba abanye singacatsha ngenotho yethu kodwa la ilizwi likaNkulunkulu lithi kambe yena uThixo nje nguye umnikazi wezifuyo zonke umnikazi wegolide lonke umnikazi wediamond yonke inotho yethu ayisolutho phambi kukaNkulunkulu njalo siyakwazi ukuba abhala khonapha ebhayibhilini siyahlangana layo uPawulu esithi bacebise labo abanothileyo ukuba inotho yabo ibisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa njalo ke bengayithembi bathembe uJehova ngakho-ke uNkulunkulu uyakudinga uyabuza ukuthi ungaphi ngumbuzo omkhulu kakhulu uNkulunkulu alawo namhlanje kithi sonke silaleleyo lalapho esilalele sikhona ngoba kwasithi kule lizwi kule phimbo likaJehova elikudingayo ukuba ungaphi
indaba uNkulunkulu ekudinga. UNkulunkulu uyakudinga namhlanje ukuthi ungaphi ngoba uyakuthanda.
Akuyiphethe mfundisi.
Singathandaza. Baba senthandazela bonke abavula inhliziyo zabo ukuba ungene ubuse ube inkosi nomsindisi. Namhlanje uyamemeza ukuthi ungaphi ebantwini abayehlukeneyo. Kulabo uNkulunkulu abavula inhliziyo zabo. Ngiyathandaza ukuze ungena ubuse ube inkosi nomsindisi. Nkulunkulu wami, bavula inhliziyo yabantu bakho, busa ingqondo zabo, busa inhliziyo zabo, busa ukwenza into yabo yonke. Ngegama likaJesu yathandaza, amen. Mlalelo wami, ngiyathandazela umthandazo lawe ngemva kwami. Ngiyathandaza ukuba inkosi ikusize. Dinga iBhayibheli, dinga ibandla elithumayela ivangeli, uyengena khona ukhule. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamile ke sizwe ke ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnomzana neMaya Moyo, uKansela weBrunaberg ongomunye wabasakhulayo abasanda kungena kwezombusazwe. Umnomzana Moyo ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bazinikele ekusebenzeleni lekuthuthukiseni indawo abavela kizo.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika 17. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi ngifuna bengithume njengakhona lokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala bangithume ezikhalezweni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelela e-counseling ukuthi hayi abadala beBrunaberg bathi bakhala ngalokho. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanabo.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazwe uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Into engenza ukuthi ngizibone ngina kwezombusazwe ipolitiki ngithande ngisasemncane ngisabukela nje khonaphana sibona kusalabo Tsvangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe wanginika umdladla wokuthi lami nginesifiso sokuthi ngelinilanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami ward 7 eBrunaberg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kula tshintsho awaboni utshintsho lubakhona le phathi eloku ikhona yahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathini esiningi intsha ayithole ingakhiwo because uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele kuzabe kuloku kungatshintshi lutho. Sasa sloke sihlupheka siyegoli. So sikhanda ukuthi ngelinye ilanga lathi sike sizibonayo eZimbabwe lathi kuba lotshintsho ama-youth layo ethole imisebenzi, siyasebenza khonapha koBulawayo nge-weekend bebuya bezobona imuli zabo. Kathesi nje ngingakhuluma nje kathesi ngananzelela into esizosibuhlungu ukuthi abantu abatsha baphelele egoli, kuthola intsha encane ibuya khona lithola bedutshuliwe abanye bekwaziwe.
Sikhangela lapha ukhetho olwedluleyo, iziphi izinto ongathi uhlangane lazo ebezinzima?
Ubunzima besilabo njengabantu abatsha singakhangela njengephathethi ibingelayo imali yokuthi sikhankase.
Kuyini okhangelela ukuthi ube ukwenza okweminyaka emihlanu elandelayo?
Endaweni yethu kulobunzima bamanzi. Sikhangelela ukuthi indawo yethu le problem yamanzi sikhangelela ukuthi silungise indaba yamanzi kakhulu endaweni yakithi because indawo yakithi ilo ayinazulu. So sikhangelela ukuthi uma singathola usizo from i-government esiyabe sinayo naleyo sicelela abantu amanzi because abantu abaningi kathesi bakha amanzi endaweni ezikatshana imigodi yangkhona elamanzi futhi uhamba about maybe thola ukuthi usuka emzini siya about 1 kilometers or 2 kilometers or more kusuka ekhaya siya elanda amanzi. So okuyinto ehlukumeza abantu abanye sebekhulile abalabantwana abantwana abaningi baseGoli because esayidini lethu ngapha intsha eningi isuke ayibalekele yeGoli because ayithembi ukuthi ngapha kulamadlelo angabangcono.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo mnumzana neMaya Moyo ongukhansela eBrunaberg. Asihlanganeni ngesikhathi asifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngoTabo kaNcube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Kwezemidlalo wadlalela amaqembu abalisayo leBantu Rovers, iHighlanders, leBulawayo City, uBenson Phiri. Uxoxa lentatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji ngomsebenzi wakhe.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba umqeqeshi weqembu lebantu lePhats elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu leAxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Yafunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something sibili yangkhulu sayibhore and I'm very thankful to the likes of Gifty Lomasini and Mthembu Dlovu did I do into sibili nkulu kakhulu from Neborezi lamenzama ukuthi ngilani ngiqhubele phambili bafanele but
uPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 eseleminyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina very boring angeke ngithi ngadlala ibhola esikolo mo primary school ngadlala ngadlala ibhola sobu grade 6 then secondary school in Jubilee High ngama ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu form 4 apho udlala utournament oyi-1 but then kunikhona abantu babekutshela ukuthi ah phela ibhola but kunikhona i-challenge khona ebendlini bona abazali babe street ngidoze ibhola ibhola ayifunda esikolo awubali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu leLobengula Sharks kodwa laphanga buluka lelo qembu wase siyadlalela iqembu leZim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu leParts ngemva kokubambana leqembu leBantu Rovers. Usuke lapho wadlalela iqembu leBantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachuma amabili elaphatheka ngomncintiswano weDallas Cup kweleMelika elalabadlali abalodumo abagoqela uMavelas Nakamba, uKudama Hachi kanye loTeenage Khadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapha adlale khona phambili ngokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa ukuthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganingekho kulistona lokuthi abakuyayo kutournament kanada bazibelele endlini then asazihlalele endlini I think ngabo 1 emini zosinya fone abeni Benson kusuma njengomuntu vele umuntu ongani lonawo xa sokudidisa awufuna dingwa njani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela na but coaching nibizo lambe njani ngingabizwa so andizo hayi wena imizwa yakho zokubizwa ukugijima kwamzinsimpa pakisha kitchen high ground siyahlalela ngizokubika iteam abathola Benson yadlala ngadlala center because I remember that was the time uwaintroduce upresto uhighlander it was very good game abadlali ibhola
ekusukeni kwakhe uqembu leHighlanders uPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leAxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu leParts uKennedy Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesizwe impumela yemidlalo edlalwe lamhla usigaba seCastle Premier Soccer League iqembu elihlezi phezu kwengalane emklomelele ngezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyange leWange emdlalweni obusemalahleni. Limpumela ichiye iqembu leli likhokhela ngemiklomelo yisikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo. Amanye amaqembu alemiklomelo elingane le Dynamos ngabalisa ele Manicaland, ele Manica Diamonds elihlezi endaweni yesithathu kanye le FC Platinum elisendaweni yelisine. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga.